Endaba zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Lamhlanje lilanga lokugcina lababhalela bathwele ilungelo lokuvota ngepostal voting kukhetho lalonyaka lokuthi ngumongameli, ilunga ledala lephalamende kanye lekhansili ukuba base amaphepha abo emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC. Abanye babancintisa kukhetho lalonyaka bezamumela igwanda central edala lephalamende bathola ithuba lokuchasela uZulu ngabakuthembisayo nxa bengangcoba kukhetho emihlanganweni eqoqwe ngabenhlanganiso e-Women's Coalition of Zimbabwe kwezempilakahle. Kambe amabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi bazokwenzelani uZulu lapho bangangcoba ngokuphathelane lezempilakahle. Kwezemidlalo, namhla sikhangela umdlalo kakilikiti lapho iqembu elimela iZimbabwe lidlala lele Pakistan esigabeni sesibili somdlalo we-One Day International edlalelwa e-Queen's Sports Club koBulawayo leminye imidlalo. Kulayisok lamhla sikhangela amalungiselelo okhetho sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe mhlaka 30 Ntulikazi. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukusika uWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.